Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kumpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi zikhathazekile ngokwesulwa komhlangano eNew York lapho ebezikhangelele ukuxoxisana nomongameli Emmerson Mnangagwa ngokuhluphayo eZimbabwe.
Basifaka egroupini eWhatsApp and then basebecela ukuthi okay sifuna ukuthi kube structured, sicela ama-questions enu elizowabuza upresident. So sasubmit ama-questions. So the way ngibona ngakhona upresident ubonile ukuthi ama-questions ethu angeke akhona ukuwaphendula, wabona kungcono ukuthi akhansi.
Ngesikhathi odokotela abasafundela umsebenzi beqhubeka ngokukhalala ukusebenza elizweni lonke, izakhamizi zakoBulawayo zithi umumo wezempilakahle kuleli dolobho usukuzinga elibi.
Omama nababa operatiwe kwafika besebenzini njengaba nesuka lokuba sempilo sikulikusukana zonezingale ematenis. Hhayi, kunzima kakhulu, kunzima kuwo wonke umuntu. Obulawayo sikubuhlungu, akunandlela yokuthi singaphila njani. Sesaba sike kwesabeni ngabona umuntu sedlula, sesaba ukuthi hhayi ngxe ngadlula.
Ingcwethi kwezomnotho welizwe zisola uMnumzana Mthuli Ncube ngokuthi athi kufanele ukuntshintsha idola leZimbabwe lisiya kwele Melika kube yisilinganiso sokuyisithupha kugxile ku-real exchange rate. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kuwona lo msakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi zikhathazekile ngokwesulwa komhlangano eNew York lapho ebezikhangelele ukuxoxisana lomongameli Emmerson Mnangagwa zimbuzisisa ngemizamo ayenzayo ukulungisa umnotho welizwe kanye lamalungiselelo okuthi zivote kuhlelo lwe-diaspora vote. Umongameli Mnangagwa usemhlanganweni we-United Nations General Assembly edolobheni leNew York njalo ukhangelelwe ukwethulela lomhlangano umbiko wakhe omqoka phakathi kwayona le iviki. Usehlangane lamalunga ebandla lakhe leZANU-PF lapho umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube abonakale kumabonakude echaya isilogana sebandla leZANU-PF ndawonye lezinye iziphathamandla zikahulumente. UMnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT obekhangelele ukuphatheka kulomhlangano uthi baziswe ekuseni ngesonto ukuthi awusekho njalo abaphiwanga isizathu esicacileyo. Uthi bekubunjwe iqembu lebulenjini elibizwa ngokuthi i-diaspora engagement lapho abaphosele khona imibuzo yabo.
Be-organizer lo mhlangano basifaka egroupini eWhatsApp and then basebecela ukuthi okay sifuna ukuthi kube structured, sicela ama-questions enu elizowabuza upresident. So sasubmit ama-questions. So the way ngibona ngakhona upresident ubonile ukuthi ama-questions ethu angeke akhona ukuwaphendula, akakwanisi, akakala, he doesn't know ukuthi angawa-answer sithini. So wabona kungcono ukuthi a-council meeting.
Ye, lizwe njani ukuthi umhlangano awuseyi kuba khona
khona egroupini lapho ebevele besifake khona? Yikho anti beku-organize from kuyo le group ye-WhatsApp. Basitshele nje ekuseni ukuthi I know we regret ukuthi i-meeting lo president angeke isayenze. Thina abanye siphororile kakhulu khonapha egroupini baze basiphoshe. So kuyakhombisa ukuthi iZANU-P F ayikho serious ngoku-engage abantu. So all this thing abakhuluma ngayo is just a ruse, ngoba part of ama-questions ethu esiwasubmitileyo included indaba ye-diaspora vote. It included indaba ze-corruption ukuthi upresident why kahle kahle yena ama-advisors akhe emenza afanele lalowo ababotshela abantwana ukuthi hhayi mina ngikwazi ukuthenga ukudla ngoba ngila mali, kodwa everyday ubonakala esehlabhini osinyama ephethi i-pilsner. So uzotshela kanjani abantwana ukuthi imali awulayo ngoba now uyaflya emazweni ehayarisha amajeti acosta ama taxpayers aweZimbabwe and arm and the leg. Besifuna ukuthi simbuze konke khona lokhu. Nangu-ke ubalekile. Uright ayenhlangano wakhe that is la inhlangano yethu njenge-MDC. It was okay. So okusalayo ukuthi njengomongameli welizwe bekumele ayengeje abantu the way abepromise ngakhona ukuthi uzoba engeja. Usekhombise umhlaba wonke ukuthi uligwala uyesaba ukukonfrontwa ngama-questions ayiwona enza iZimbabwe ibe lapho ekhona namhlanje.
Ungasitshela ngalokhu okwe-diaspora engagement ukuthi kahle kahle iqembu leli limayelana lani njalo amalunga alo ngobani?
I-diaspora engagement bona abantu bezanu basi-approach okokuqala but upresident uyafisa ukuthi si-engage the same way sa-engage ngakhona last year. But this time, upresident ufuna lenze ngi-submit ama-questions up front. So I think ubonile ukuthi akakwanisi kuwaphendula la ma-questions lafikile. That's why kune-pull out. Ngoba vele angibona ukuthi uzowaphendula esithini ngoba nabo odokotela ba-strikile ama-lawyer lawo notsolonga kobe be-strikile. So vele iZimbabwe right now under yena i-guardianship yakhe uMnangagwa is a failure. It's a failed state. And therefore thina besizobuza leyo mbuzo so ubonile ukuthi rather than ukuthi azihlaziswe ngokuthi amithe lathi ngangcono asivale singasamithi la.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT sixoxelaye ekhonapha eMelika. Umgcini sihlalo webandla lezanu PF uhlangothi lwe-East Coast eMelika umnumzana Frank Goni ugcizelele kuwona lo msakazo ukuthi ngempela umhlangano lo wesuliwe ngoba uMongameli Mnangagwa ibambekile. Uthe umhlangano lo uzaqhubeka engathola ithuba uMongameli. UMnumzana Guni wengeze wathi uMongameli Mnangagwa uzimisele ukuphendula imibuzo yonke ebuzwa yizizalwane zeZimbabwe njengalokhu akwenza ngomnyaka odlulileyo emhlanganweni ofanayo.
Urhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center e-Chevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Ngesikhathi odokotela abasafundela umsebenzi beqhubeka ngokukhalala, inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ithi umomo wezampilakahle kuleli dolobho usukuzinga elibi. Asizweni umsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso unkosikazi Patricia Chabalala echasisa ngalolu daba.
Hayi kodwa ngokubulawayo kunzima kakhulu ngoba kulokulahlekelwa zimpilo kwabantu thize. Ungakhangela njengabomama emathenethi kule bunzima namanesi anjalo vele kuyafana nabakhalele abenze umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo. Omama laba aba-operatiwe bafika bethele nzima njengaba nathuba lokuba sempilo sikulikusukwana zonezo ngale emathenethi. Hayi kunzima kakhulu, kunzima kuwo wonke umuntu ikakhulu ophakathi kokugcikeza ebulawayo kubuhlungu akulandlela yokuthi singaphila njani. Sesaba sibekwesabeni ngabona umuntu sedlula sisesaba ukuthi hayi nxa engadlula esesele ukuthi aphilisile kumadokotela.
Izibhedlela zekhansili-ke singathi ziyanceda lapha.
Izibhedlela zekhansili-ke ziyanceda kodwa phela yikho khona mhlawumbe sathi kusho ukuthi abake bavule 24 hours. Engavuli lokhuyana kokuthi khona baphonge ivula khonokho sebeshayiphi ngoba uyabona iningi labantu ligcile busuku kakhulu okokuthi vekele angaze umthwale umusempilo ngalo ayefika kungaladokotela kusebenzi kodwa nxa ebuyile lapho ekliniki ule unesi kumbe ule dokotela isizi yalithola yikho sasikhala ngokuthi ngakuvule 24 hours for 7 days ezeziyo yonke hayi khona ukuthi kuvale kodwa hhayi bahamba besiyalitholi isizo lonalolo.
Bathola amaphilisi lokwelatshwa lakho konke zingcono yini kulalezi ezikahulumente?
Ngoba emaphilisini kunzima, emithini kunzima kakhulu. Uyathola khonokho ukuhlolwa kodwa iphilisi kumele uyozithengela. Khathesi njenje belikhuluma nomunye umama obenzela ukuthi yena awusehlulekulula aphisa amehlwa nobuyehluleka ukuthenga umuthi wokuthontisela awubhalelwe ngudokotela ukuthi athembise la mehlo akhe lawo. Ithe u-$100 okuyi-500 ngibekuyiathitha ngifiki la ku-$500 kwesi sikhathi uyahamba ufike uwaphiwe kwesi sikhathi uhambe uthi ubhalele umuntu hambe ezigcinele khonapho umuntu uyabe ngakamali yokuthi ayothenga wona lowo muntu iba nzima kakhulu kogulayo kumbe kogulelwa.
Sike sezahulumende sithi kuza kuba labanye abancedisayo abavela kubutho bayabonakala yini?
Bengingakababoni bengingakezwa ngabo ukuthi bazaba khona. Ukuthi bengaba khona ngoba ngile mina kuziki liyana bengaka khalala abantwana emsebenzi kodwa vele babe kutshengisa ukuthi vele bakudoflo bakhalele. Kunzima kakhulu emathenethi yikho kepha kutshela ukuthi lanxa bebesakhona bebengakakhalali khalali bekunzima ukubabona ukuthi vele kabafuni. Abaningi baphume bezula babuye emakhaya bagula. Mina ngigulelwe ngilasisizathu engasitho ngoba ngigulele umntazana wami ebeke ndethe nge-operation ugule ngisendlini lapha ngasebeza gadalala ngaba nzima uthi ngimsize kuyonakala kakhulu mntanami khonaphana ematenesi ngoba uyakwazi ukuthi omama abaningi ngomama nyana abancane abanye babe bengakwanisi ukuthi bazibelethile bodwa kumele benziwa ama-operation.
Lo nkosikazi Patricia Chabalala umsekele kamgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekhona le kobulawayo. Yesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Imbangela yokutshona kwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe kubikwa kwakuyimvukuzane njalo wayesemisiwe ukwelatshwa ngohlobo lwe-chemotherapy lomkhuhlane ngoba kungasasebenzi njengoba wawususabalele umzimba wonke. Lokhu kuvezwe ngumongameli Emerson Mnangagwa emhlanganweni lebandla leZANU-PF eNew York lapho kulombuthano we-United Nations General Assembly. Uphinde wathi uhulumende wenelisile ukumisa abantu abakade bebangela ukuthi isilinganiso sokuntshintsha idola leZimbabwe lisiya kudola leMelika siqhubeke siqasa. Umdlali wenguqu uMavela Sinakamba owazalelwa eWange wakhulela koBulawayo njalo osedlalela iqembu le-Aston Villa eBhilithane usetshayele ihlombe unina unkosikazi Charity Nakamba ngokusebenza gadalala emakhishini eSouth Africa ukwenzela ukumncedisa ukuthi enelise ukuthuthuka kulo mdlalo. UNakamba othi wasala eloyise umnumzana Anthony Nakamba nomna wakhe uJunior owayehlala loyisekazi eVictoria Falls ubekhuluma lentatheli zindaba eBhilithane. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Mfamazi, isedabeni luka wamumbono odaba luka Mike Moyo. Abantu bakithi sebesetshenziswa kakhulu iZANU-PF bebanika izimali ngoba bekhangelele ukuthi amaNdebele umphakathi sefuna inkululeko, ufuna ilizwe lawo. Sebezama ukudinga abantu abangachitha umbono ukuze sihlukane, silwe singazwisisani emhlubeni kamthakazi, singaphumele njongo into yethu yokuthi sesifuna umthakazi angihlukane leZimbabwe sizibuse. Yiko Mike uzangixolela kapha ngibona ngani ungumunye wabantu, yiko umfana esakhethisika. Nxa esithi ungumrosha ingasikwazi umhlobo uthi ayimrosha. Kungani ethi egcotshwa? Kanti vele ugcotshwe ngubani? Ngoba sasizokuthi abagcotshwa izinto. Yiphi induna emgcobileyo? Yiphi induna emgqokisileyo? Ethe segqokisile kungani ekhuluma ngolimi lwesiNdebele engakhulumi ngesirozi size siyazi ukuthi isirozi lulimi olunje? Kungani ekhuluma ngesiNdebele? Kungani ephethe umkhonto wamaNdebele? Kungani ekhuza uMayike? UMayike isiZulu isiNdebele. Ubayethu umthatha maphi engakhulumi ubayethu wesirozi? Yikho kutshengisela ukuthi bazabe besitshela amanga kathi baphuphile baphubukwaza inkosi. Umambo uchasisile uchasisile kathesi namhlanje khuluma ngokuthi umambo kasibizo lomuntu kanti yena leyo mnyaka njengoba lo mzilikazi kamtholaka umbalitsho njalo ukuthi umzilikazi kamtholaka kuthiwa inkosi yena leyo engalalabiso umahowakho ngathi owabulawa ngizwa ngendaba ama 18 isuku sika sephila ngabafiki lezo zothola kunana abantu idlozi lakho nakalimile lizozo lihleli ihlaleleni lingasebenzisi ngisho losigodwana wodwa lahlala iminyaka yonke le izolizwe lodobha yena selidobha selingena kulo ujaha selingena selikhuluma ngesindebela sakhuluma isiruzwi kuvela ngabhoko into engakhuluma isiruzwi yonke into yakhe leyi ibe ngesiruzwi ukuze sibone ukuthi yilo esibili elihleli 200 years yonke leyi lithole lelo dlozi selizophuma isigojwana namhlanje esikhuluma ngesindebeli hhayi cha mina nakangivumelani lento lezi yizinto zabantu abathunywe ukuzochitha umthwalo kodwa ngisele ukutshela amandebele ukuthi angazazikholisa sesifuna umthwakazi kajesu sesifuna umthwakazi ahlukane nezimbabwe bengabi bethengwa besitshela amanga kathesi yena lani indawo akuyo agcotshelwe kuyo bagqokiselwe kuyo azibuze ukuthi kungakhomba iliphi irose angawakhipha ngutheni athi nanka alitshumi namarose wantu akithi basikhulumele eso sibuzo akukho into zokufanisela ezokuchitha ukuba kithi sesikhathele ngento ezinjengazekiso ngiyabonga mthakazi umthakazi kavuke isikhathi sokuba nisihlakaniphenini sikhangele isitha esisebenzisa abantu bethu sibabhadalise imali njengoinosikala
salibonani ustudio 7 mina nginguNaseptember ngihlala ngapha eSlovenia hayi ngidlala sisivulele bakithi lo hulumende kasikhangeli uthi thina sibatshala nxa seletha okona okokudliwa ngawo okuphiwa abawehulufe yakhetha kwindlu wangikhona ma ungasowezana uP F akulokutholayo bakithi hayi hulumende yethu leyo hayi
ukustudio 7 Yeza, ngikhuluma ngise-South Africa. Angithandi ukuba ngise-South Africa mina. Angithandi ukuba ngilapha engikhona. UJoseph Chumalo, umuntu udla kuzani PL, but kunezihlobo zakhe angakhona ukuzenelisa ukuthi zithole le nto eyenzakalayo. Wenza abantu bekhumbule, becabange emva ukuthi umlungu wayengcono kulezanu PL. Umlungu wayengcono kulo muntu omnyama. Ngoba sikwazi ukuthi noma kusuka kuzani PF sizifaka uNelson Chamisa enguye esimsupportayo kuze kwenzakalani ukuze senza sicabange ukuthi kwakungcono ukuthi ngakubusa uIan Smith esimazi kwakungcono ngoba abantu babehola itswayi lempuphu amakhaphu ayi-7 every Monday babehola impuphu behole yonke into uMenchisi usenza 1 cent kumbe 2 cents 2.5 pence ulusu amathumbu enkomo esenza 15 cents kwakungcono kulo muntu omnyama kuze senza sikhulume kanjani kube kanti-ke asiyingqondo esimele silazi simele sibe nozibuse umhlaba lwana ngowamazimbabwenzi asiyokabani kamnangagwa izanu p f kayibe kwazi ukuthena isitsotsisayo nobutsotsi bayo angeke bayise ndawo ngoba kuzobahlupha ke ikusasa labo ukuthi imali yabo bazoyidla kabuhlungu le abayithetheyo bathatha umnotho wonke wasezimbabwe bafake ezikhwameni zabo but bazophilela kuliphi lizwe bazofana nje nomgazi nangophile wabuya ekhaya imali sizodlelwa nje ngabantu nje abazoyidla labo asifuna ukukhuluma bathi sikhuluma amagama amabi
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 ukuze siwadlale emoyeni yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane itanka yeBhilithani elamafutha yabayithathelwa ngele-Iran emkhunjini ngontulikazi wona lo umnyaka ikhangelelwe ukubuyiselwa kulelo lizwe izizalwane zeTunisia ziyavota ngesonto ezayo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ngesikhathi umnotho ubhidlika umphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube uthi kufanele ukuntshintsha idola leZimbabwe lisiya kwelemelika kube isilinganiso sokuyisithupha kugxile ku-real exchange rate kufanele rand yeSouth Africa. Ubekhuluma lokhu esemhlanganweni osaqhubeka o-United Nations General Assembly eNew York. Kodwa umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho uthi kavumelani lombono kamnumzana Ncube.
Emsijeni ovulekileyo osobala i-free market, i-exchange rate, ubudlelwano phakathi kwezimali zangaphandle kwelizwe lemali eselizweni ziyabe zilungisiswa ziphekwa emsikeni. Laba abathengayo nxa bengaba baningi imali yakhona eyangaphandle iswelakala, kutsho ukuthi intengo yakhona iyakhwela. So imali thina yethu, i-exchange rate thina yethu, idola le-America lilutshwana, yikho intengo yakhona iyabe lokhu ikhwela nxa kulabantu abaningi abahamba beyidinga emsikeni. Yabuthi iviki edluleyo besizwa kuthiwa khona kulabantu abaningi abadinga ukuthenga imali yangaphandle belungisela inala izwe nxa selisina. So akuthoyo yena akulanto ethiwa yi-real exchange rate emsikeni ovulekileyo, ngoba nxa uhulumende ezama ukulungisisa i-exchange rate yakhona eyi-fixa, yikho wayikhipha phela umthulo anti wayithe khona eyi-1-to-1 wasesithi sekhipha isivalo sokukhontrola lesana. Hayi, lapha vele angivumelani laye mina. Njengobona wami akula exchange rate ethiwa yi-real exchange rate, i-market exchange rate.
Nxa sesikhangela-ke yona i-exchange rate ekhona kathesi, sokusiba ngcono yini mbelokhe kusiba ku
emsikeni wethu eZimbabwe kule sithi kwi-economist i-cartelization, i-cartel. Kulama-cartels akarhulumende, ama-cartels e-reserve bank, ama-cartels e-ZANU-PF. Ama-cartels akhona yibo abahlala phansi becabanga betshelana ukuthi namhlanje singahamba siyegcwala sithenga imali yangaphandle, irate yakhona iyakhwela. So okwenzakalayo ukuthi i-reserve bank yeZimbabwe balayo imali ethize embalo engaphandle kwelizwe. So bona bengayigcwalisa emabhenki, bayigcwalise esitradeni, kutsho ukuthi intengo yakhona iyehla. So engikubonayo ukuthi mina sokulokudlelwana phakathi kwama-cartels akhona le-reserve bank wenzela ukuthi sebebethukile, imali yakhona sikhwelile. Sebengathi ngibona ngathi mina bagcwalise imali yangaphandle kwelizwe bayifake emsikeni omnyama wenzela ukuthi intengo yakhona iyehle.
Kambe sibona ilizwe liqonda ngabe ngalokho okuthiwa yi-inflation kanye le ntengo yempahla lokuthi idola leZimbabwe libe lamandla.
Ya, iqinise ukuthi ibhenki lethu elikhulile i-reserve bank ngayilamandla amandla okuthi balungisise intengo yemali yangaphandle kwelizwe, ngoba ama-economic fundamentals akhona apheka imali yangaphandle kwelizwe malutshwane. Wayethe khona yena umthuli wayethe asuze lo-John Mangudla kabasuze badinde imali yalapha yeZimbabwe ama-bond nodlana. Sebegcwalisa ama-RTGS emagetsi ayi-electronic ama-electronic funds ama-bonds. So yibo abayenza ukuthi kube le inflation. Thina umnotho wethu kawuyindawo nxa ama-market fundamentals engakalungisi.
Ke sambona umnumzana Mthuli Ncube chaya izilogan zebandla leZANU-PF khonapha eNew York eMelika. Kambe lokhu kungabe kule ndaba yini lokuthi uqhuba njani umsebenzi wakhe, njengoba yena waqhatshwa kuthiwa yilabo abaqeqeshwe kakhulu hhayi abezepolitiki?
Akula minister owaelapha elizweni kumbe kuse-Britain ama-conservative party kumbe ngama-republicans e-America kumbe kungaphi okhethwa engumuntu ozimele yedwa nxa uqhatshwa yiZANU-PF ukuze ube umphathintambo ngominista. Uyabuqhatshwa ube ukwazi ukuthi uzasekela ibandla leZANU-PF, ngoba umqhatshi wakho ulandlord wakho Emmerson Mnangagwa. Kule zikhuthamfundo phela eziyabe zikwazi umsebenzi loba ziqhatshwe liqembu, ngoba abakhona oSimba Makhoni labo oBernard Chitsero abakhona kuyenzakala. Kodwa yena nje usezibhikizela ibizo lakhe, njengoba iZANU-PF kayela bizo kayela brand enhle ngaphandle kwelizwe. Hayi, segalula akusethuthi dat.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti ecubungulayo izomnotho welizwe sixoxela icingweni eseHarare.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Kwamanje sesilethulela umculo kazinja ziyamluma ehamba lo sizakele we South Africa besithi ngisize. Ziyamluma umfana wecholocho phela ilo sizakele boy South Africa besithi ngisize. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi zikhathazekile ngokwethulwa komhlangano eNew York lapho ebezikhangelele ukuxoxisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokuhluphayo eZimbabwe. Ngesikhathi odokotela abasafundela umsebenzi beqhubeka ngokukhalala umsebenzi elizweni lonke, izakhamizi zakoBulawayo zithi umumo kuleli dolobho usumubi kakhulu. Ingcwethi kwezomnotho elizwe zisola umnumzana Mthuli Ncube ngokuthi athi kufanele ukutshintsha idola leZimbabwe lisiya kwele Melika kube yisilinganiso sokuyisithupha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eVoice of America.